Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 4 Nhlolanja 2021 ngenjabulo enkulu uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
our overall national response strategy has reached a stage where we can now introduce vaccines as the second front preventive measure. As such, COVID-19 vaccines, which have been scientifically ascertained to be safe, will soon be introduced.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana uhulumende uzaqala ukutholisa isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini sabantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 elevaccine kungela mbadalo. Abalwela amalungelo oluntu baya kusola ukubotshwa mahlayana kwabezombusazwe nabalwela ilungelo loluntu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane le-COVID-19.
Maviki wonke kusukela mhla ka 25 January kusiya mhla ka 22 March siyabe sine non-violent action ngendaba yamanzi. So kule iviki besithatha izincwadi senza i-petition eya ezinwa
ngesikhathi uhlupho lokusilela kwamanzi liqhubeka kobulawayo. Inhlanganiso elela ilungelo loluntu eye-Water Action Group ithi siqinise imikankaso yokuqeda lolu dubo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebetholakale bele COVID-19 likhuphuke ngabalikhulu lamashumi ayisithupha, 150, abahlolwe izolo, laya kwabazinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu, 33,964, eZimbabwe jikelele. Leli gciwane libulele abantu abalishumi lanhlanu, 15, izolo kuphela. Osokukhuphule inani lasebekhulelwe yilo mkhuhlane kwabedlula inkulungwane eyodwa lamakhulu amabili, 1,269. Asebeke balaliswa yilo mkhuhlane kodwa basila sebezinkulungwane ezedlula amashumi ababili lasithupha, 27,391. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezilikhulu, 104.5 million, ababanjwe bele gciwane leli, labulala abedlula izigidi ezimbili, 2.3 million. Kunjalo nje, umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana uhulumende wakhe uzaqala ukutholisa isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini sabantu abaselizweni kuphela ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 elevaccine. Kuqakathekiswa ikakhulu labo abasemsebenzini eqakathekileyo, ama-frontline workers, abadala kunye labavele bephila leminye imikhuhlane. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Umnangagwa utsho lokhu embikweni awethulele isizwe owe-State of the Nation Address emsakazweni kamabonakude owe-ZTN namhlanje. Lumbiko uwethule ngemva kokuba izizalwane zeZimbabwe bese zihlaba omkhulu umkhosi ziswela imibiko ephikisanayo ebiyethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Izolo ubeke wathi ayisibo bonke abazahlatshwa ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 kodwa wasephinda wadedela emuva esithi akazange atsho njalo abezindaba ngabamzwisisanga kuhle. Umnangagwa ubeke sobala ukuthi yibaphi abazaqala ukuhlatshwa leli jekiseni andubana abanye bonke elizweni balifinyelele.
Our overall national response strategy has reached a stage where we can now introduce vaccines
Sesifikile esikhathini esesikiso sokuthi singene kuhlelo lwesibili lokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Ngakho, uhulumende wami uzakweneliswa ukuqala ahlabe abantu abangamashumi ayisithupha ekhulweni ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 abagoqela abantu abasebenza manje ngesikhathi se-COVID-19 lockdown abaqakathekileyo, abantu abadala lalabo abagula imikhuhlane ethile ukuze sehlise inani labantu abangabamba igcikwane le-COVID-19 elizweni.
The elderly and those with underlying medical conditions being prioritized.
Umsekeli kamongameli ongumphathintambo njalo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga laye uphathe udaba lwejekiseni embikweni wakhe awethule emsakazweni we-ZBC wokunanza ilanga lemvukuzane emhlabeni jikelele ele-World Cancer Day.
The government of Zimbabwe forged synergies with friendly states, civil society organizations, strategic partners, corporate and the generality of our Zimbabweans to combat the pandemic. We welcome.
Uhulumende weZimbabwe ube lethuba elihle wathola usizo lamajekiseni asuka eChina. Ngakho ilizwe selizathi lihlabe wonke umuntu ijekiseni elivikela iCOVID-19 mahala.
Who may wish to be vaccinated.
Umgcini sihlalo wekomiti edale lephalamende ebona ngezempilakahle uDokotela Ruth Labode yena uthi ijekiseni elivikela iCOVID-19 lizaqala liyehlolwa ekolitshini lemfundo yaphezulu iUniversity of Zimbabwe lingakahlatshwa uzulu.
Amavaccine angabuya aqala ahambe kumastorage lapho adedele kuhlala khona amavaccine abantwana. Esuka lapho the department next to the University of Zimbabwe by our chapter.
UDokotela Labode uphinde waphatha udaba lokuthi uhulumende kumele angezelele indawo ezihlola igcikwane le-COVID-19 kungena mbadalo elizweni jikelele.
Into esasiyirequesta thina ukuthi ngabe bayangezelela district by district. IBulawayo isinabophumula, inamagwegwe, inemakhandeni, inabokabi, singezelela impilo nesomgrumbu le-UPH. Yes, even they suffer.
Amazwe abalisa iSouth Africa leBotswana wona kuviki edlule achaze ukuba azahlaba wonke umuntu osezweni lawo kungakhathalekile ukuba ungubani kungelanhlawulo. IZimbabwe lawo isikubeke sobala ukuba izahlaba umuntu wonke oselizweni kungelanhlawulo ngoba igcikwane le-COVID-19 alikhethi muntu. UZulu ubesedane okumangalisayo ngenkulumo kamphathintambo wezemali aphanye wayesula ngokukhupha umbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini ekhasini lakhe Facebook esithi wonke umuntu uzahlatshwa ijekiseni le-COVID-19 mahala. Okokuhlawuliswa kwabazahlatshwa ijekiseni le-COVID-19 vaccine ube ekutsho izolo kumsakazo we-ZTN kodwa wavuka esekuphika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu esisedabeni olwe-COVID-19 vaccine. UDokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela seMpilo Hospital sakoBulawayo, ugcizelele kokukhulunywe ngumgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle uDokotela Lovothi Rabode ukuthi ijekiseni le-COVID-19 vaccine lizaqala lihlolisiswe andubana lisetshenziswe eZimbabwe. Lokhu kuphume kungxoxo ayenze uDr Solwayo loGibbs Dube weStudio 7.
Tese umkhuhlane lo ubhahe kakhulu lokho esikuthi i-community lapho abantu abahlala khona. Ikuba omongikazi labo odokotela labo bahlala ebantwini. Umkhuhlane lo ubhahe ebantwini asikho ukuthi utholakala kubodokotela kuphela. Yikho omongikazi labo odokotela labo bayagada i-public transport labo bayahamba behlangana labantu ema-shops behlangana. Kuhlasela umuntu wonke akula ukuthi ngodokotela kuphela.
Abanye abantu sebephila ngemisuzwane, sebephila njalo ngamalemoni, ama-lime, o-ginger. Dokotela, kuhamba njani khonapho?
Hayi, khona lokho ke nxa umuntu eziphilela, uyabe zama ukuthi abhuste lokho okuthiwa immunity yakhe, ama-defense akhe emzimbeni. Nxa uziphilela-ke uzinathela umsuzwane wakho usenzani, uzifutha usenzani, hayi kuyavunyelwa vele abantu babefutha. kodwa singakufuni ukuthi abantu bafuthe umuntu vele ozibulelayo afuthele endlini umuntu azotshonela endlini asifuni lokho
abanye abantu bathi ke abantu abahlatshwayo bayaba lokunye okuthiwa yi-reaction xa umuntu engahlatshwa akuchasisele abantu ukuthi umuntu ugula kanganani ngavele ehlatshwe ijekiseni leyo
hayi umuntu vele ungaze umhlaba amanzi umuntu ijekiseni uyareacta umzimba wakhe ngoba into oyihlabayelekayo ihambelani lo mzimba wakhe yikho kuya ngokuthi abantu bachiyene abanye bayareacta abanye kabareacti yikho ke singaze sayesaba ukuthi ijekiseni le izakwenza ukuthi izakwenza ukuthi nxa isibuyile yakhangelwa yahlolwa ukuthi hayi ipasile eGeneva injekiseni kayihlatshwe hayi ulawo kumele uvume ngoba iyabe ikupha umzimba wakho ukuthi uqine kwenza ukuthi next time ngoba igciwane leli lizabuya kuphela ngoba uyafuna ngoba awufuni ngoba uvaccinatiwe ngoba uvaccinatiwa liyabuya kuwe yikho ujekiseni izakwenza ukuthi umzimba wakho uqine ulwe kuhle laleli gciwane
ye singathi ke nxa kuyukuthi usuhlatshiwe khona bo dokotela ube sugula kuyalungiseka yini nxa ungagula okwedlulisa ukuthi ukwelaphe wena ucina ugula
nxa ufika uhlatshwe ijekiseni umzimba wakho ukuthi uyareacta khonapho odokotela nxa beseduze bayakuhlaba amanye amajekiseni ukuthi bakutreate ureveseke uyelapheke yikho abantu bengazi bayesaba ukuthi ijekiseni ungayihlatshwa uzafa khonapho
kukhanya dokotela kuyahlupha njalo ukungcwatshwa kwabantu akutshela abantu sibili ngokuthi kumele kwenziweni ngodaba lolo
sibona lapha emangcwabeni umufi oyabe esithiyile lapha uyabe ehanjiswe ngabantu esibhedlela egula kakhulu labana abantu abahambe la esibhedlela yibo abasala sebelawo umkhuhlane sebebiza abantu ukuthi kuyanini sizo emfeni yikho ngibona imfa le COVID-19 ngabe kuthiwa kuyahlazululwa kuhle ukuthi sikhale ngezinye indlela ezijiyeneyo lalokhu esikhala ngakho ngoba nxa abantu behlangana laphana labantu labana abaphelekezela lwana umuntu esibhedlela yikho lapho umkhuhlane umemetheka khona usiya phambili umkhuhlane lowo kathesi kuqala wawungani ngumkhuhlane ohlasela abantu asebekhulile ngehlandla lokuqala leliyane labomatshi kumnyaka ophelileyo kodwa-ke leyo osukhona kathesi ihlandla lakhona kukhanya labantwana selibuya abantwana aba-17 years 20 years labo sebegula lo mkhuhlane yikho kumele siqakathekise ukuthi umuntu wonke ophefumulayo igciwane selilanda umuntu wonke ophefumulayo thina esikufunayo ukuthi abantu phandle abantu yibo abaqakathekileyo nxa abantu bengazibambi phandle singaze sizame ukwenzani esikwenzayo abantu phandle lokho benatha amatshwala behamba emashabhini besenzani begida amapathi izinto esisenzayo ezizenzayo thina ziyabe zingasoze ziphumelele ngoba into le ise ebantwini
lo ngudokotela Solwayo Ngwenya ingcwethi yezempilakahle exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Abalwela amalungelo oluntu bayakusola ukubotshwa mahlayana kwabezombusazwe labalwela ilungelo loluntu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lobhubhane lwe-COVID-19 besetheswa amacala angela khanda. Bathi njalo lokhu yikwephula ilungelo lalabo bantu lokubabeka engozini yokuthelelwa lomkhuhlane. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuza ngesikhathi umantshi waseHarare umnumzana Stanford Mambanje eyalele iziphathamandla ze-MDC Alliance onkosazana Joanna Mamombe loCecilia Chimbiri ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso sebail. Ensukwini esanda kwedlula umsekeli kamgcinisihlalo we-MDC Alliance umnumzana Jacob Skala isikhulumeli sebandla lakhe unkosazana Fadzai Mahere intatheli izindaba esebenza izimele uHopewell Chingono labanye ababotshelwe amacala ehlukeneyo labo balelwe ithuba lokuhlawulela ibail. Owake waba ngumphathintambo wezempilakahle udokotela Henry Madzorera uthi kuyingozi okwenziwa ngabezomthetho ukugcina izibotshwa okwesikhathi eside entolongweni lapho okungela mpahla yokuzivikela ku-COVID-19.
The rules they give us are the rules they should follow.
Kumele bayilandele labo leyo mithetho abasibekela yona ngoba singagcina sibe nkinga elizweni. Akekho esifisa ukuba alahlekelwe ngumphefumulo. Sifuna wonke umuntu ephila ekupheleni kwalo lolu bhubhane.
Isikhulumeli sohlangothi lwabasakhulayo ku-MDC Alliance u-Ostalos Gift Siziba uthi akasi asiboni isizathu sokubeloke besalelwa ukuhlawula ibail.
Kathethi babotshele icala elingeke emthethweni lokho yikho sokwenzeke batholakala bencitshwa ke ibail ngumajistrate ke opromotwe manje manje ukuveza kubana kulo mlando wokubana ke aphule umthetho ukuze atshengise ukubana yena uzimisele ke ukuphula umthetho ukuze ke uhulumende uthakazelele ke ukupromotwa kwakhe.
Umnumzana Witness Dube, isikhulumeli se-MGCT, upha umbono webandla lakhe phezu kwalolu daba.
Thina njengebandla asikasihluzi isinqumo sikamantshi, ngakho asingeke sitsho kabanzi ukuthi umthetho ulandwele noma hatshi. Okwesibili ukuthi nje asifuni ukuqhamukela emsebenzini wogatsha lomthetho, ngoba kuqakathekile ukuthi ipolitiki ihloniphe umthetho layo. Esikwaziyo lathi njengoZulu wonke weZimbabwe ukuthi lo muntu obulela umuntu uyabhadaliswa imali yesibambiso ukuze athoniswe engaphansi.
UDube uqhubekethi kumele kunanzelelwe umthelela wezinqumo ezithathwa ngabomthetho langengozi engaba khona.
Noma icala belenzile kumbe bengalenzanga, thina njengebandla silusizi ngoba inkundla yomthetho iqinise isandla kubomama ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Sikhangele ukuthi zonke ingatsha zikahulumende zisebenze zilobuntu bokunanzelela umthelela wezinqumo abazithathayo ngempilo zabantu. Isigwebo kumele size umuntu esethonisisiwe, hatshi ngendlela ezatshiya ukuthandabuza ebantwini ukuthi kusebenza umthetho kumbe sokufuqa isandla sezombusazwe ngemuva kwezinqumo zomthetho.
Ababili laba khona bezomiswa futhi phambi komthethwandaba mhlaka 13 Mbimbitho. Kodwa igqwetha elibamelayo umnumzana Charles Gwaramba wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights uthi bayasiphikisa lesi sinqumo.
Valele ukuthi bahlawule ibheyili, kuthiwa balakho ukudala amanye amacala afanayo kwela kusasa. Asikujabuleli lokhu thina, kasivumelani laso lesi sinqumo, ngakho siza kusiphikisa.
Encwadini yakhe ayilobe ekubotshweni kukamamombelo Chimbiri, isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ukubeke sobala ukuba babotshelwa ukweyisa amapolisa. Kunje omunye wabake babotshwa kunsukwana esisanda kwedlula uFatsayi Mayere utholakale esele COVID-19 ekuphumeni kwakhe entolongweni emveni kokuba eyalelwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail. UMayere ubotshwe esetheswa icala lokusabalalisa amanga enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini eze-social media. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngesikhathi uhlupho lokusilela kwamanzi luqhubeka koBulawayo, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye-Water Action Group ithi isiqinise imikhankaso yokuqeda lolu dubo ngehlelo ezihlukeneyo. Ngomvulo oyedluleyo, inhlanganiso le ithi ilobele ugatsha lukahulumende olubona ngehlelo zamanzi olweZimbabwe National Water Authority ibuzisisa ngodaba lwamadamu angagcwaliyo lanxa izulu lisina okungela mkhawulo. Isikhulumeli sale inhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa uthi sebeqoqe umhlangano lekhansile yakoBulawayo ngomvulo ozayo ukuhluza lolu daba. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube noSthandekile Mhlanga weStudio 7.
Mande Water Action othi ukuthi ngomvulo wonke maviki wonke kususela mhlaka 25 January kusiya mhlaka 22 March siyabe sile non-violent action ngendaba yamanzi. So kule iviki besithatha izincwadi senza i-petition eya ezinwa, abantu bebuza izinwa kakhulu ngendaba zokuthi ilethe amanzi koBulawayo. Kuviki elizayo sizabe sine-online public meeting lama-officials weBulawayo City Council, lapha abantu futhi abazayo bexoxisana labo ngendaba yamanzi. Kuyabe kushiyana ngeviki neviki ukuthi senzani.
Uhlelo lweni luqhubeka njani? Ubona ingani luyaphumelela yini ngalesi sikhathi se-COVID-19?
Yikho lapho kunzima khona ba lati. nathi bese vele sijayele ukuthengisela emgwaqweni lokuya phambi kwema ofisini ukanti ngendaba ye COVID leso kumele sithinte ukwenza nokusebenza okwakhathesi sibona ingani kuyathembisa ukuba lempumela impetition sithumele kuma emails ezinwa na ku WhatsApp abo sabatshela bathi hayi bayibonile so kumele ukuthi bazasiphendula kunje nje siqoqa umhlangano we online public meeting sesikhulume lo councillor onguye okhangele zamanzi kobulawa uthi hayi uzabe khona thina into kumele siqale ukuba lokuhlakanipha kokwazi isikhathi sibe sesisenza izinto ngokuthi isikhathi sifunani isikhathi sinjani.
Sesikhangela ke sona isimo samanzi edolobheni lako Bulawayo ungezelele lokuthi kuyini kahle kahle kwenza laqalisa lemkhankaso.
Okwenza saqalisa lomkhankaso ngoApril ka-2020 sananzelela ukuthi abantu boku Bulawayo abatshelwa iqiniso ngendaba yamanzi. Kuhlala kuthiwa uBulawayo ule water crisis ubesabizwa ukuthi yiperennial water crisis. Thina sithi uBulawayo kala dubo lwamanzi. Udubo olukhona elizweni lakuBulawayo ludubo lobukhokheli ngoba uBulawayo uzolise endaweni yomlilo. So sase sinazele ukuthi kuqakathekile ukuthi ubukhokheli lobu bushota kuhulumende phezulu, buyashota ngapha ezabelweni esingathi local authority, buyashota futhi ubukhokheli lasezakhamizini. Yikho thina sasesithi esikubona kungasebenza ukuthi siqale siyakhe amandla obukhokheli ezakhamizini. Izakhamizi ziziqoqezenelise ukuthi zikhankasele amanzi kungelabudlwangudlwangu. Zenelise njalo ukuthi zibambe laba ezabakhethayo ukuba ngokhansila o-MP nabasezikhundleni eziphezulu ukuthi babe lokho kuthiwa ngesikhiwa kuba accountable. Abantu lokhu beshota amanzi lokhu ehamba. Ngikhuluma nje mina lapho engihlala khona sesineviki amanzi singelawo. Asikuzwisisi ukuthi izulu liyana amadamu kawagcwali. Le dam elikhulu itokwe mkhosi iyachitheka sikhuluma kunje. Okuze sibonise ukuthi hlezi ingxenye thina lapho okuthelezela khona amadamu ethu kumele sokugcwela amadamu amaningi. Ubukhokheli kabenzi kuhle kabuhlolisisi kuhle yikho amanzi engasafiki emadamu. Kukanti ngigcine ngalinto. Abantu beluveve abashiyayo ngomnyaka ka-2020 ngamazwi angcolileyo abakatholi ukulungisiswa izimuli zethu esingathi i-justice. Asingeze sakutshelwa ngabantu abangu-13 ngenxa yamanzi kube nje ingane bekusithi impukane ngabantu laba kumele kube nokulungisiswa kube leqiniso.
Lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Water Action Group. Ubekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Live talk lamhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama. Sikhangela udaba lwejekiseni le-COVID-19 vaccine lokuvikela ukumemetheka kwegciwane leyo. Umanyano wezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi uzaba lomhlangano ngeviki ezayo kukhulunyiswana ngodaba lokuzama ukuletha inkokheli yezombusazwe ndawonye ukuze kukhunyiswane umlotha kudingwe isisombululo senkinga eziphica ilizwe. Unobhala walenhlanganiso umfundisi Kenneth Mtatao utshele iphephandaba le-Daily News ukubana lanxa bengakabi lelanga elihleliweyo ngeviki ezayo bakhangelele ukuxoxisana bedinga njalo indlela zokuthi benganxusa njani inkokheli yomanyano we-SADC ukuthi ingenele kulolu daba. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungulayo lezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lomnumzana Peter Moyo ilunga lebandla le-MDCT onguye usungula lingxoxo.
Kodwa-ke mase sinazela futhi abantu indlela abahlupheka ngayo eZimbabwe abaningi uze ungaxoxala balengqondo yokuthi hatshi aluba abathungameli bama-political parties lawa amanye atshiyeneyo kuhlangana laye nalebusa ye-ZANU-PF aluba kule ndlela sibili yokuthi bake babe ngabantu bazehlise komunye komunye xa kungaba umuntu kukhulunyiswane abantu bekhuluma sibi ngokoqodo kungelo omunye ofuna ubamba omunye ngentamo engxenye leli lizwe lingaphosa umnotho walo ube kwesinye isimo esingcono engxenye le msebenzi ivuleke engxenye labantu abethu bona sebesethile ukufunda kwezidanga ukuthi abazala balamali imali yakho nibe khona. So emoya unganceza nje impilo ezithile ngoba kade sikhuluma kanje abantu bayadubeka eZimbabwe. Kodwa bedubeka nje ngenxa yokuthi izandla yidonsi siyaligijimiyo. Enxa yokungaba lesikhathina yi-inclusive approach. Phose enxa yokungasincedisa yimbono abantu ngokuningi abathi bona hhayi sebedina abantu ngokushubeka eZimbabwe ke kube leweyo ukuthi abantu bakhulumisane bahlala.
Ngize kuwe Mnumzana Moyo, siyabona ukubana kuvele kukhona lapho kuthiwa khona i-Pollard. Kungani ingaqakathekiswa?
Mnumzana, uyabona ngivumelana lo Mnumzana uSibi. I-Pollard leyi ekhona kayincedi kakhulu khulu kahle. Ngani ngisitsho njalo? Ngoba ithiye abantu abayibo abalabantu elizweni. Kumbe ngendlela ngingathi mina kwaba liphutha ukuthi thina singangeni kuPollard, kumbe sasiyaleka a difference khona ngakhe. Ilizwe leli Mnumzana line history eyokuthi abantu babambane, ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume. Ilizwe leli libuya lizange liwinwe ngoba kwakulwiwa, kwahanjwa elangazi abantu bayahlala phansi bakhuluma. Yiko kwalethi ilizwe 87 kwakhulunyiswana saphelisana into zalunga. Uthangila ilo mgabe bakhulumisana lanxabe bangabonani lanxa abantu babefile bakhulumisana ilizwe labalihle kwalunga. Izinto eziningi zalunga ngokukhulumisana. Khathesi ujamisa lo Mnumzana uMnangagwa kulomunye umuntu ozibonakalisayo khonapha engakhangela abantu ukuthi khathi abantu bayini elizweni la. Ufuna ukukhokhela abayanga abantu abahluphekayo ngoba wena ule mali kuphela. Mina nginje so ngabe kuyayenza ngiyini uJamisa ngikwazi ukuthi khona kangile amandla elizweni khathesi? Bathi ngithanda abantu ngabe uyahamba ayizikhulumela lo Mnangagwa akhohlwe okuningi afake abantu phambili kuphela.
Ngiphenduke kuwe Baba Sibindi. Manje nxa sikhangele inkulumo lezi ziyaba zimele zingezani? Bekhulumisana ukuthi babumbe uhulumende omanyano na?
Well, engxenye engakubeka ngizwe umoya ungathi ukuzamile ukuthi akulethe phose ingqondo yakhe ngoba uthi banzi bangakumeyana la. Yes, ngibona ungathi okungabamqoka ukuthi kube le nkulumisana zokuthi kube le uhulumende okubambana lokuthi angumanyana. Kube le ndlela yokuthi kudinga umuntu oqotho, umuntu ohloniphekayo, umuntu ohlonitshwa ngama-political parties phose wonke, kube nguye umgcini sihlalo, abize laba abantu etafuleni. Kube le ndlela yokuthi kusetshenzwe elizweni, kube le uhulumende ozangenisa ama-political parties wonke lawa. Ngesikhathi okusenzakala njobe sithi kube le minyaka ethile phose naleyo emihlanu kungela election. Ngesikhathi kusiba njalo kuyabe lukusizo eziningi-ningi okufanele zibonakale zibe mqoka. Xa kule mthetho engathi itshekile emthetho akhona ilungisiswe kwenzele liqonde. Bese kuqhubeka futhi ukuthi kusethe la ma-structures amaqinileyo akahulumende. Phezu kwalokho futhi sile ndaba engathi lengele e-devolution of power. Phose ngaleso sikhathi futhi kube le ndlela yokuthi ukuqinisa ukuthi izabelo zizivuse. Kungenziwa kuhle ona kubanjwe kuhle mna yakukholwa ukuthi leli lizwe lingaya somewhere. Kodwa lingenzakala kuphela nxa abezembangazwa ngu-chairman wa-political party abatshiyeneyo bendawonye. Yebo kambe nxa ukukhangele from a distance asiyo into esingathi yinto elula. Kodwa eqinisweni nxa silozwelo labantu beZimbabwe, ama-political parties bungabelozwelo abantu beZimbabwe, ake sicimezeni ke sikhohlweni ngale singathina abantu asifuna ukuthi sizimele sodwa kumbe sikholise thina as individuals. Ke sikhangele isizwe sivuse isizwe.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Mnumzana Moyo, ungasigqibela uhlelo usiphe imbono yakho yokugcina.
Ngiyabonga Mnumzana. Into engaba ayikhuluma lapha ikuthi akula enye indawo engalungisa umthetho elizweni ngaphandle kwephalamenti. Iphalamenti kuye le motion. I-motion ezakhuluma ukuthi bona singahamba siya ngaphi. Ozethu babe independent so so and so and so and ama-electoral reforms ayenze singagijima asibanjelwa ngombhobho la. Ilizwe elikhululekileyo leli oTshabisa kaziveke xa engumuntu okhonzayo sibili sibili kaziveke ayokhuluma nomnangagwa. Mnangagwa ngupresident kaziveke
akhulume naye ilizwe liye phambili bayengafuni labo abafunayo ama church ama state organizations kungakavaka abizi bahlale phansi bakhulume abantu basize yabo
lo bekungumnumzana Peter Moyo ilonga lebandla le MTCT ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi kungxoxo ebilawulwa nguChris Gande weStudio 7 singeke ehlukane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Emerson Mnangagwa wazise ukubana uhulumende uzaqala ukutholisa isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini sabantu ijekiseni lokuvikela iCOVID-19 elevaccine kungelambadalo silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngupraxidus Jeremiah.